sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 20 kuSibandlela 2020 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
baluve a lot of things, their household goods, ama fridge, ama stove, akusasebenzi, ama wardrobe besesiwa kodwa because amunye amazali iqoko.
Izulu lesikhukhula elichiteke ngempela viki lidale umonakalo omkhulu ewange.
Lokhu kutshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lonangokwalo lilokuphatheka ngezenzakalo nezehlakalo eziphuma kweleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu.
Elebhilitane lizakwenza umhlangano lamhlanje lenkokheli yase-Afrika ophathelane lezamabhizimusi kodwa umongameli Mnangagwa kanxuswanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu wedolobho leWange uthi ulahlekelwe kakhulu ngenxa yezulu elichitheke ngendlela ebingakhangelelwanga langena ezindlini njalo lakhukhula impahla etshiyeneyo ngempelaviki. Okwenze umumo waba mubi kakhulu yikuthi imigelo ehambisa amanzi agelezayo e-drainage ibikwa ibivalekile. Abehlelwe ingozi le baphiwe indawo zokuhlala kwesinye isakhiwo senkampani emba amalahle eWange Colliery la kwezinye indawo. Ukansila ka Ward 9 eWange unkosikazi Salom Chirwa uthi balahlekelwe kakhulu abanengi.
Sile about 35 households ezibe affected and of the 35 baluze a lot of things, their household goods, ama fridge, ama stove, akusasebenzi, ama wardrobe besesiwa kodwa because amunye amazali iqoko, ukudla kwabo unethwe ngamanzi and it was washed away, landi akwazi these days vele ukudla kwakhona ngokudubekela and imagine zokuhamba amanzi, but that's what happened.
Khathesi bahlala ngaphi manje njengoba kube lo monakalo ongakha njalo badlani?
Kula laba bafakwe guest house about 20 families ngeWange Colliery ikho abakhona, and then in terms of ukudla lama well-wishers here and there ababuyayo bebanika whatever they've got and so far so that they manage as the day progresses, and then abanye baphiwe ezinye izindlu kade zi-free, so they just moved their things to those houses.
Aziko yini izindlu ezidilikileyo?
Hayi, ewadini yami akula izindlu ezidilikileyo, iphonga ukungenwa ngamanzi.
Lingaphela izulu azakhitshwa amanzi babuyele ezindlini zabo?
Bengabuyela ezindlini, but kuyabe kuyinto yokuthi sikale sikline ama-drainages akhona because that's where i-problem evelela ngakhona. So singayekela ukuklina khonapho, kuzaba futhi into yokuthi next year when the rains come kuzachaya futhi. So kuyabe kumele sikale sikline ama-drain lawana, sikhiphe whatever is blocking, wenze ukuthi amanzi ahambe kuhlekuhle, kungabi lama-backflow.
Amele awakline ama-drainage onalawo ngubani? Ngumasipala, ngubani kahle kahle?
Njengoba kuyindawo yeWange Colliery kuyabe kumele kuklinwe izisebenzi zekampani, but njenge-situation ngendlela eme ngayo lathi as a community kuyamele sinjani sithi sincedisane labo ukwenza ukuthi lathi sihlale sisendaweni esikwaziyo ukuthi sisefu.
Ngaphandle kwewadi yakho ukhona yini umonakalo obe khona kwamanye amawadi?
Kulama wadi amathathu kule lapho kuthiwa iward 10 esindlela ngeke ngafika briefly lapho amanzi angenile ezindlini abantu barelocatewa, and then kule lapho kuthiwa iward 15 number 3 lakho futhi kulezindlu, but just a few, although the damage was there, amanzi angena ezindlini about 10 houses. And then kule ndawo futhi ethiwa yiMpumalanga, it's famously known ukuthi emabhanana lakho amanzi angenile ezindlini.
Akula abafileyo.
Hayi, abafileyo hayi, bekungela.
Unkosikazi Salom Chirwa ngukansila ka Ward 9 eWange. Sixoxela ekhona le eWange. Uhulumende wakwele Pilitani lamhlanje uzahlangana lenkokheli yamazwe yase-Afrika etshiyeneyo kanye labosomabhizimusi bekhulumisana ngokudlelana kwezamabhizimusi emhlanganweni we-UK Africa Investment Summit. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ahambe ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weBhilithane uphatheke kabi ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe kanye lombuso kamongameli Mnangagwa omubi.
Ngibona ngani ubuhlungu obukhona lobu yikuthi even nangesikhathi sikamgaba bekusenzala ukuthi nxa ilizwe leZimbabwe linganxuswanga amanye amazwe e-Afrika athi hayi bo lathi asingeke sithokoze ukuthi sibuye. Lokhu kutshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lonangokwalo lilokuphatheka ngezenzakalo lezehlakalo eziphuma koleZimbabwe ngendaba zelungelo labantu lendaba zokuthi umnumzana uMnangagwa kukhanya akawinanga ukhetho. Wayenze okuntshontsha yikho nje lezekazi le-Afrika zivile ukuthi oBuhari sebefikile kabazange bake bathi hayi no nxa umkhokheli weleZimbabwe enganxuswanga laye kasibuyi. Kutshengisa ukuthi sesibangele sinzima kakhulu hathi ngendlela esikhangelwa ngayo yi-United Kingdom kodwa nangendlela esikhangelwa ngayo ngamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Ngibone ngani sebuzimeni obukhulu kakhulu ngoba lo mhlangano ulithiwa elikhulu kakhulu elokuthi kube khona amabhizinisi asuka le-Britain ingena elizweni elidinga amabhizimusi njengeleZimbabwe ngoba i-Britain ingena ku-Brexit lapho sisesiyazi ukuthi yenzele umhlangano ngedaba lolo. Kodwa nxa izwe leZimbabwe linganxuswanga kuyindaba enkulu kakhulu yikho besihlala sithi thina kufanele ukuthi kube nomkhokheli ofana no-President Nkamisa ngoba siyazi ukuthi bebezamhlonipha bamnxuse njalo bakhangela ukuthi sibe lobudlelwano obungasiza elizwe leZimbabwe.
Uhulumende yena uthi ukunganxuswa kwakhe akutsho lutho, akutsho ukuthi uhulumende weleBhilithane kamthandi kumbe uyamzonda. Ungathini ngalokho?
Hayi kasi akwazi ukuthi uhulumende weBhilithane akazondi ilizwe leZimbabwe uphitheka njalo siphe kakhulu ngendaba yokungalandelwa kwezinqumo zelizwe lonke eze-United Nations ezamalungelo abantu, izinqumo ezihambelana namalungelo abantu kwezombusazwe lokuthi kube lokhetho olusegcekeni. Khonokho mbona ngani yikho kuphela okwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lizithole linganxuswa ezindaweni ezihle ezingazenezi. Uhulumende weZimbabwe kufanele nanzelele ukuthi ukunganxuswa kwakhe kutshengisa ukuthi izenzo zakhe kazizihle njalo ubisela ilizwe leZimbabwe emuva. Ngabe kunguhulumende oqondileyo owakwamanye amazwe akhangela ukuthi ufuna ukuthuthukiswa ilizwe abalikhokhelayo, ngabe namhlanje lokhu bonke batshile izikhundla bathi hayi sesehlulekile ukuthi sikhokhele ilizwe leZimbabwe silikhangelise ekuphumeleleni sikhokhela ilizwe leZimbabwe ebuzimeni obukhulu endlaleni lokuswelakala kwenguquko le ngqubekela phambili. Ngalolu hlobo sonke sesishiya imisebenzi ukuthi sinike izizalo zeZimbabwe ithuba lokudinga abanye abakhokheli abangasiqhubekelisa phambili ngoba iZanu PF ikakhulu umnumzana uMnangagwa esehluleke ngendlela ephezulu kakhulu ukuthi angathola nje lo mhlomelo wokuthi ungomunye wabakhokheli owehluleke ngendlela ephakame kwedlula abanye bonke emhlabeni.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Ugatsha olubona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe lwethule umbiko kunsukwana ezedluleyo Lusithi ukuchiwa pande weZimbabwe lokhu akutsho ukuthi kukhona ukusola nguhulumende weBhilithane. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule.
Mina ngibona ngani eZimbabwe kunganqishwa kwalo yizo zenezi ezikhona indaba zokuthi abantu laba abanjabo Britain labo America makamazwela asikhakazeleli aloko esilwa lokwasukela khonaphana ngesikhathi kuthathwa umhlaba aloko esilwa aloko esithi ama-sanctions abe khona lokhu nalokuyana baloku bezama ukuthi basishiye sisodwa laphana singela budlelwano obuhle lamanye amazwe baloku besivalela ngaphandle njengelizwe injongo yabo ilokhu isika bani siya phambili kuyakhanya nje xa ukuthi bakwenza bakwenza ngabomu khona ukusishiya phandle ngokunjalo kumangalisi ke ukuthi ngabantu abangasithakazeliliyo ngazizathu ezimbi bavele abasithakazeleli laba bantu injongo yawo abalayo nelizwe lethu ibasobala xa kusiza izinto ezinjengalezi ukusishiya phandle enhlelweni ezinjengalezi kuyakushito ukuthi badlulula ukuzama ukuthi ehlulekisa ukuthi isolate kusale singabantu esingani sivalelwe ngaphandle manje bethisana nalawo ababambane labo ukuthi ivalela ngaphandle enhlelweni ezinjengalezi.
Kulabo abathi iZimbabwe kayinxuswanga ngenxa yokwephula amalungelo ungathini kubo?
Mina ngingahle ngithi kaba abalaqiniso ngoba bamele bafunde ukuthi uhulumende wethu lo omutsha uyazama ngemizamo ukuthi abe nobudlelwane namazwe omhlaba ngokunjalo yibona sikhathela ukubuyela enhlanganisweni ezinye lapho esasiphume khona ezamazwe omhlaba okunjalo kuyahlengisa ukuthi siyazama uhulumende kamnandi uyazama kakhulu ukuthi adlelane namanye amazwe ngokubeka ezidile enguye yedwa njengalokho okwayizulu njalo le ndlela yama-sanctions ama-sanctions amazwe e-Afrika amazwekazi le-Afrika asincedise ama-sanctions asuke kodwa nabantu abanjalo ngabantu abangezelile ama-sanctions ngokuthi bagcine basigcine siphandle kwenhlelo zamanye amazwe omhlaba.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZanu PF sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi sokulokuminyana okukhulu esibhedlela esikhulu seMutare lapho okwelatshwa khona abantu abalimalele kungozi yebhasi ebulale abantu abalitshumi lasithupha ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amanzi azasilela ngamandla kobulawayo izulu lingekela ukuna ligcwalise amadamu kumaviki amathathu alandelayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakaza bahle ngobusi masina emagwegwe lapha kubulawayo. Yakwazi mina into esenhliziyweni yami sibili 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 hhayi izanu kayeke isitshayise ngomoya ngoba sho impilo yethu isinzima sempila nzima 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 shuwa shuwa hhayi izanu kayiphume esikhundleni yiyo yodwa into engingayitsho izanu yake isitshayise ngomoya ngoba sesidubekile bantu qiniso lonke okusho nxa ungathiwa uyalufaka udubo langikhona esikalini liyaqamula isikali ngoba solulusinda solulukhulu sakukwanisi noma ukuthi senzeni uyakhanuka isinkwa uyakhanuka lokhu uyakhanuka lokhu qiniso lonke hayi impilo sinzima izanu kaye kwisitshayise ngomoya kayike iphume esikhundleni umnanga gwala abantu bakhe abake baphume esikhundleni please please lani bantu lepoti zanu ake lisebenzise amakhanda yenu alibona ukuthi isimo sinzima kathesi into yonke ikhwelile ende iyaqansa namhlanje kunje ipetroli ikhwelile futhi izinto zonke ziyaqansa sizabulawa yindlala ngoba le ndlala sisithwali senzima akusela lutho lokumumbu loko kwabe ngani bayenga ngakho abantu ukuthi bake bakunika abantu akusekho sho abantu baphila ngani hayi 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 izanu kayike iphume ngiyabonga.
Ye mina ngumanga efood drekseni siyabonga izulu elihle elimneyo sokuthembisa ukuba sizavuna angazathi lingalalokhe lisina ye balaleli bonke abakastudio 7 saziseni okwenzakalayo ngezulu hhayi thina ngapha e-Fort Drexel le nkomo hhayi sezisutha sezitsheka sokukuhle siyabonga
Salibonani basakazi be-Studio 7. I hope lingene kahle ku-2020. Happy New Year. Mina igama lami nguNomazulu Mpofu, ngibuya eCholosha wosiphepha. Bengekho nje kwamalanga lami bengisekhaya. Hayi, into eyenzakala ekhaya indlala enzima kakhulu. Ikakhulu le kwesiphepha akekho ukuthi akukho ukuthi abadala bayancediswa mhlawumbe ukuholiswa. Baphila nzima, abadla esikhwameni, kumele bethenge impuphu. Manje impuphu ngishiye sebethi 400 rand 50 kg okokuthi kusazoba nzima vela I think isazokhuphuka kunzima kakhulu impela abadala sebesidloko ukuzikhama bezama ukubhajetha ngoba ukudla kuyadura imali ayikho imisebenzi ayikho womile lathi ngapha siyabancedisa but vele kunzima ngapha egoli liyazi sometimes ufuneka amaphepha ugcina ususebenzela imisebenzi eminye la engabhadaliyo ukuthola amaphepha kuba nzima ngiyabonga
Sanibonani bantu bakithi, sanibonani. Siyalibingelela, ninjani kodwa niyaphila. Hayi, nathi siyaphila. Kodwa eyi, yazi ngizwa ubuhlungu le nto eyenzakala lapha ekhaya ezimu ukuthi manje le nto eyenzakala laphayana kunabantu laba amaqimba amancane abanjengabo Thokozani Khuphi abalokhu babhizi manje Thokozani Khuphi bangena kwiPollard. IPollard yani umuntu engenavini amasithi ephalamenti ucabanga ukuthi uzolungisana uThokozani Khuphi. UThokozani Khuphi esho ukuthi vele ungumthengisi musinango seminamathelane nezanuPF nomnangakho. Ukuthi kwenzakalani ukuthi ufuna akahle kahle uThokozani Khuphi akafuni ukuthi izwe libe liye phambili. Ufunani kubo mnangakho. Chukuti ngenkato tsangirai beshaywa lapha navochamisa ngalesi sikhathi 2008 uye lono wayithengisa abantu. Hayi kuzima street. Abantu laba bamaqembu amancane abangabathengisi. Izano PF busy bulala abantu uyenzani kodwa bona babhizi banamathelane naye. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7 sanibonani Skips Dobe labo bonke osithandekile bonke nje mina ngisacela nami ukuthumela eyami audio ngisibusiso into engiphatha kabi ezweni lakithi angazi bantu benkosi ukuthi singazelwa ngobani phezu kobuhlungu lobu esihlangana nabo emakhaya akusena kudla komile nezulu kalikho ngakuthi okwalonyaka mina ngikwazi abantu bazofa ngempela izinto lokhu ziyakhuphuka ziyaphezulu akunampuphu abantu abasenakudla elokhuzeni eminye imizi kuyalalwa nje kungadliwa bese ningitshela ukuthi bantu benkosi uma kuthiwa kunabantu ababusa ilizwe izinto zenzakala ngaleyo ndlela bona kubaphatha kanjani uma besidla ukudla kulala iy'ngane zabantu abantu bakithi mina bengicela ukuthi ake nivula amehlo ngempela abantu bekele khona ukuyavota ngoba akusizi ngalutho kuyalanjwa emakhaya indlala ibhokile abantu kabadli lutho ukuthi yindlela eyophilwa kuze kube nini ngoba nangakuphela uNkulunkulu ngabe uyasilethela izulu mhlawumbe beziqhubekele bebusa silime sikwazi ukudla thina okwethu sikulimayo manje lalelo zulu kalikho lento engiphatha kabuhlungu kakhulu nkosi bengicelisa ukuthi abanamandla becele la ama-organization bazame ukusiza abantu bakithi
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Kulimale abantu abangamachomi ayisikhombisa kwele Lebanon izolo ngesikhathi amapolisa ezama ukududula abantu ekade betshengisela. Ugatsha lwe-United Nations olubona ngendaba zamalungelo luthi ludinga imali engange-$375 million ukuze lwenelise ukuqhuba inhlelo eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu wakulelizwe namuhla ophakathi kwekhefu lokukhumbula owayelwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King, yena owadutshulwa ngomunye omhlophe wafa ngomnyaka ka-1968. Ikhefu leli linanzwa eMelika yonke jikelele ngomvulo wesithathu kuzibandlela minyaka yonke njalo lidibana lelanga lokuzalwa kwakhe. UMartin Luther King wayengumfundisi omnyama owayekhokhela umzabalazo wokulwela amalungelo abensundu agoqela elokuvunyelwa ukuvota. Wayechothoza njalo ukubandlululwa kwabantu abamnyama ngabelungu. Lanamhla lokhu imisebenzi yakhe iyaziwa emhlabeni jikelele, ikakhulu umbiko wakhe olesihloko esithi I Have a Dream awethula ngo-1963. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Kelvin Manduna.
Ilanga leliqhakatheke kakhulu probably in this time esikhangele khona silo umongameli Trump and into ezenzakalayo under his presidency. I think it's very significant ilanga lika Martin Luther. Siyakhangelela ama civil rights, which is what he fought for impilo yakhe yonke, and we ask ourselves, where are we today ngasikhathi as we look to ikhetho lika 2020.
Ungathi konke ayekulwela kuzaqhakathekiswa yini nxa sikhangela udonselana okukhona phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Ngingathi it's a 50-50, half-half. Omunye uprofessor uRobert Gates described it as best of times and worst of times, especially for abantu abanyama, because i-economy in one sense they are doing well, a lot of abantu of color. At the same time, onindaba ze-civil rights, kuloku backslide ambijana in some respects, i-treatment yabantu by amapolisa and ama-equal access to opportunities kwi-economy and amanye ama-civil rights when it comes to indaba njenge-voting and so on, there is some backsliding. So I would rate it as 50-50 i-progress esibonayo for izinto ezazilwelwayo nguMartin Luther. Ilizwe kathesi mumzana is very polarized. Ngingathi abantu most probably on the Democratic side bazaqhakethekisa iholiday kaMartin Luther, but we are seeing abanye typically white nationalist abantu abaku die hard Republican on the extreme right abasoze beqhakathekise ilanga leli. I don't believe so. In fact, we see on his side leli ngabantu abaqhakathekisa things that are contrary to uMartin Luther, into the Confederate flag and so on, which are total opposite to izinto which uMartin Luther wayezimele zona.
Emazweni ikakhulu ase-Afrika ke afana lele Zimbabwe,
ungakhangela isikhathi sabo Martin Luther in the 1960s, early 70s, isikhathi when African Americans babe le solidarity with ama independence movements ase Africa. There was a lot of I would say it golden generation pan-Africanism. We were very idealistic and a lot of African Americans thinking was influencing izinto ezazenziwa ngama liberation movements and trying to shape iAfrica esifunayo. Ngazibuza ukuthi uMartin Luther nxa kade saphila, what would he think nxa ekhangele a lot of our African government? And I feel he would be very disappointed, especially nxa ekhangele amazwe anjengoZimbabwe and amaparty like ANC or ZANU-PF is the total opposite of izinto which uMartin Luther stood for.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika. Soku isikhathi sokubala imbiko elisithumele yona ekhasini le-VOA Ndebele. Siqale ngosakhile liline uthi wena iZimbabwe ivele akula lapho efunwa khona. Amara Henry uthi wena sophisticated studios here so nice, watching from Uganda. Cindy Sobhebhe uthi wena ngake ngakhuluma ngomnangagwa akakufanele ukubusa ilizwe. Lubaba ulenhliziyo nje emhlabeni wonke, ulihlazo nje emhlabeni wonke, ufanana nje lempisi ehlala phakathi kwezimvu. Bakithi abantu beZimbabwe ngithemba babonile into abayivotelayo ukuthi iletha usizi olunjani elizweni. Felix Machokocha Ndlovu uthi wena barayithi babona ukuthi umnangagwa kananceda empilweni zabantu. Kuzoba lo Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning msakazi, kodwa ugawulelo angazi lamtopa ngaphi njalo limthandelani, ikhanda lakhe liqinile ligcwele isamende. Jason Maposa uthi wena mavuko msakazi wami. Andrew Flores uthi wena ugawu alright. Nkomo Foster uthi wena linjani kustudio, corruption hiyo elenhlupho kwelakithi ngoba icorruption ifana le addiction ye-drugs, kunzima ukuphuma kuyo. Ngajwayela ZANU iyasutha ngobusela. Kuzokuthi uJoseph Nyathi umdlulo odlula abanye uthi yena livuka njani mlandeli labalandeli beStudio 7, iZANU kumele iphume labantu bangayivoteli, abantu bempumalanga akula development abayenzayo ngapha kwelakithi. Yiyo ke imbiko ebesithumele yona lamhlanje.
Thandelana kanjani madoda sesiya khona le ndlela eziyocela izulu. Ulalele mase siya khona izalukazi khona ngale. Sisiyacela izulu.
Ukugibela bemsola ehamba lefohlani sounds besigqibela uhlelo behlabela kamnandi bathi yandani kamanyangwa munokumbila vula, hambani komanyangwa liyecela izulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele bezihamba phambili. Izulu lesikhukhula elichitheke ngempela viki lidale umonakalo omkhulu ewange. Elebhilitane liza kwenza umhlangano lenkokheli ye-Afrika ophathelane lezamabhizimusi lamuhla, kodwa umongameli Mnangagwa kanxuswanga. Aige kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na mina lani asveni kweze kuseni ngo 6:30 sasa olivalelisayo kwamanje nguntunga milinkomo lichone kuhle.